umlawula njengabanye amaprovinces uvumile sibili ubana umnyaka lo njengoba sikhangele ubana siye ekhethweni sihambe siyoyenza i-congress yethu yebandla le-NZANU-PF ukwenzela ubana sibe sikhangele sicubungule njalo siqinise i-candidate ekamongameli mmeli wethu ubaba uRajiv Mdali ubana nguye ozasibelela ekhethweni elizayo umnyaka lo ozayo 2018.
Sizwa kuthiwa okunye okuzethulwa okuthiwa i-agenda ngesilungu kugoqela ukubana kukhulunywe ngodaba lomsekeli kamongameli owesifazane, kuliqiniso yini?
Ye, abesifazane bakhona abanye sibili abafisa abana bona kubuyele endaweni nalana bana sihloniphe abesifazane labo bathole isithi yabo ekusekeleni umongameli welizwe. So mbona ngabe labo sibili bawugqinisa kunokwana kuvelela elozweni kuvelela ku-Women's League emhlalo weZANU-PF.
Khona kuliqiniso na ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa ulakho ukususwa esihlalweni nge-Congress?
Mina ngimele iqiniso angilazi njalo ngangikwazi. Mina engikwaziyo khonoku esikukhulumileyo ngapha koBulawayo okunye lokhu hhayi angeke ngaba namandla obana kuphendule. Bekusokufuna obana mhlawumbe kuphendule isikhulumeni sephathi ubaba u-SK Moyo.